Iziphathimandla zeqembu le-Highland zizibalisa umsekeli kamgcinisihlalo uMode Ngwenya, u-CEO weqembu uNhlanhla Bahlangene Dube kanye lesikhulumeli seqembu uRonald Moyoyiba bayemukele impahla lezi ezivele phesheya kolwandle namhla ekuseni. Umsakazi wolodumo njalo ngumsekeli weqembu le-Highland omkhulu u-Ezra Chisa Sibanda nguye obemele abalandeli beqembu le-Highland abahlala kweleBrithani, njalo uthe unqobile Nkomo udlale indima enkulu ekudingweni kwempahla ezokuphathisa iqembu ngemva kokuzwa izikhalazo zenkokheli yeqembu. Isiphathimandla seqembu le-Highlanders uNhlanhla Bahlangene Dube uthe basamukela ngezandla ezivulekileyo isipho lesi esivela kubalandeli beqembu.
Abantu bangakhangeli kakhulu ukuthi nxa sifuqana sifuqanela ukuthi senze ngcono, babe sebekubona ngani mhlawumbe liqembu elilwayo. Hhatshi, yikuthi izifiso zethu ngoba siyatshisekana, yikuthi izinto zenziwe ngendlela esifithisayo sonke. Ikancane kancane sikhuthazana sifuqana, sifuqanela ebuhleni kuyaphumelela. Lokhu kakwenziwa ngumuntu ozondiqomba, kwenziwa ngumuntu ozondubani, kwenziwa ngumuntu olithakazelele iqembu lakhe. So siyakubonga kakhulu kahle.
Umsekeli kamgcinisihlalo weqembu le-Highlanders uMode Ngwenya ukhuthaze abanye abalandeli beqembu leli ukuba labo baliphathise, hathi ukuba bechothoza kuphela.
Isifiso sami sokuthi sabasupporters ayilindani labo kabalethe phela izinto esizifunayo kangaka kulokuthi belonke beyisola ku-social media. Lokhu kuyasikhuthaza okwenziwa ngudawini ukuthi umuntu wonke oyithanda ibhoso ungakhulumi kuphela. Ukuthanda ibhoso kutshengiswa ngokwenza okuhle njengalokho kwenziwa umdawini.
Abalandeli beqembu le-Highlanders abangaphetheya kolwandle bakade bebhadala iholo lomceceshi u-Enrique Spira Dion nyakenye. Labo abahlala elizweni lase-South Africa sebaqala uhlelo lokubuthanisa imali yokuphathisa leli qembu abayitshaya nyanga zonke, njalo lolu hlelo lukhokhelwa ngoye ngumdlali weqembu le-Highlanders u-Alexander Masebo. Iqembu le-Highlanders eliqalile amalungiselelo alo lo nyaka, njalo abasekeli bakamceceshi waleli qembu uMark Harrison abathi uMandla Mpofu kanye lobekuthemba Ndlovu yibo abasagijimisa abafana, ngoba uHarrison oyisizalwane sakwele-Englandi yangakatholi imvumo yokuba asebenze kwele-Zimbabwe. Yimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanjini.